Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abafakazi kudaba lokubulawa kwelunga le-CCC eGweri uMboneni Ncube bayithuselwa njalo lamapholisa abopha abacatshengelwa ukuthi yibo abambulalayo sebesuswe kuleli cala.
Asikezwa ngoba abantu abashonileyo kabakabikwa kusalindelwa ukuthi mhlawumbe kwaziswe imindeni, ngakho kasikezwa ukuthi bakhona na abasuka kwelesi Zimbabwe abathintekayo.
Kambe bengaba bekhona abadabuka eZimbabwe ababulewe ngokudutshulwa ebhama leSouth Africa eSoweto izolo. Kambe umnotho welizwe leMelika ulokhu siyanganxele, kodwa imisebenzi iqhubeka isiba miningi, utsho ugatsha lwezemisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abafakazi kudaba lokubulawa kwelunga le-CCC eGweru uMboneni Ncube bayithuselwa njalo lamapholisa abopha abacatshengelwa ukuthi yibo abambulalayo sebesuswe ekucwayisiseni leli cala. UNcube wagwazwa emhlanganweni webandla le-CCC ngenyanga kaMbimbitho, kutsho iphephandaba le-The Standard. Leli phephandaba lithi isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi akula lutho olunganxele ekususweni kwamapholisa enkambeni asiwe kwenye njalo inkamba, ngoba evele esebenza esiwa kwezinye inkamba ngemva kokusebenza kwesikhathi esithile. Leli phephandaba lithi abafakazi ababalisa udadewabo kamuyi uJudith Ncube bayahlukuluzwa ngabasekeli bebandla leZANU-PF besethuselwa ukuthi bangalokothi baveze ubufakazi obungabophisa abasolwa. Ababotshiweyo balitshumi lasithupha, kodwa sebaphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso. Onguye obikwa wasusela amanqe uNcube uKennedy Simbi elokhu engazakali ukuthi ungaphi. Ixuku labantu laba abahlasela uNcube lamanye amalunga e-CCC licatshangelwa ukuthi likhokhelwa ngowake waba ngumphathintambo wezomvikela wesizwe uMnumzana Owen Ncube. Kodwa uNcube ubikwa engathandanga ukukhuluma lephephandaba le-The Standard ngalolu daba. Kambe bengaba bekhona abadabuka eZimbabwe ababulewe ngokudutshulwa ebhawa leSouth Africa izolo. Ilizwe leSouth Africa livuke lithola imbiko yokuthi kulabantu abaningi abadutshulwe endaweni ezijiyeneyo emabhawa alelo lizwe ngabawathi ngamathaven. ESoweto konamzamo e-Orlando East yikho okubulewe abaningi abalitshumi lanhlanu 15, iningi labo bengabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwamatshumi amabili. Kubikwa kungene amadoda ahlome ngezibhamu ezibalisa ama-AK-47 lovolovolo bahaza inhlamvu mahlayana. Kwadutshulwa abantu abadlula amatshumi amabili, abalitshumi lane babhubha khonapho, ababili babhubhela esibhedlela. ePietermaritzburg kudutshulwe abane ngendlela efanayo ebusuku bunye. Kuthi eKatlehong kudutshulwe ababili ngobusuku bangolwesihlanu. Lokhu kwenzakala ngemva kokufa kwabasakhulayo bangamatshumi amabili lanye 21 e-East London bebulawa ngokucatshengelwa ukuthi yitshefu yomoya kumaviki amabili adluleyo. Sibuze umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda ukuthi bakhona yini abadabuka eZimbabwe abangaba bethinteke kuzehlakalo lezi.
Kusho ukuthi ngomgqibelo sizula ukuthi kuye kwadukuleka abantu abane bashona ePietermaritzburg abanye abayisitshiyagalombili basala belimele kwase ukuthi ngaseSoweto Orlando East kwadukuleka abantu cishe abangamashumi amabili nantathu kwabe sokushone abalishumi nane kodwa kuthe sokusophela usuku besokushone abalishumi nanhlanu ngoba siza ukuthi kuye kwafika nje abantu lapha ebusuku maziphakathi kwamabili ebusuku bavele nje bathululela izinhlamvu phezu kwabantu kade bezihlalele nje bezithokozela bephuza lapho esportini enomzamo eSoweto Orlando East.
Selizwile yini ukuthi bengaba bekhona abavela eZimbabwe abangaba bedujuliwe kumbe beyibo abacatshangelwa ukuthi yibo abayenze lesi sihluku?
Asikezwa ngoba abantu abashonileyo kabakabikwa kusalindwe lokho ukuthi mhlawumbe kwaziswe imindeni. Ngakho kasikezwa ukuthi bakhona na abasuka kwelese Zimbabwe abathintekayo, kodwa nakho esikuzwayo kunamaqemba njengedudu laseqalile nje ukusulela kuze kube bonke lobububi ebantini bokuza kwelase South Africa, kanti abukho ubufakazi obukhomba lokho.
Wona umkhuba wezibhamu lo ubona njani wena nxa ukhangela okwenzakalayo? Kuyini okungenziwa ukuthi kungabi lezehlakalo ezinje?
Umkhuba wezibhamu kwelase South Africa awumhlanga kakhulu ngempela, ngoba ubani nobani ofuna isibhamu kakhulukazi igebengu bayanelisa ukuthi bayithole. Kungakho sithola ukuthi ngempela vike yodwa kunabantu abaningi kakhulu kangaka sebethe badubuleka, okusho ukuthi sokuze kwadubuleka abantu bashona besendaweni yokuncebeleka ukuthi bazithokozise. Singazi ukuthi injongo kungaba yini, kodwa kungacatshangela ukuthi mhlawumbe phela izimbi zabantu kumatekisi kumbe yini, kodwa kuyadingeka impela ukuthi kubonakale ukuthi uhulumeni uthatha amanyathelo athize ngendaba yezibhamu.
Lo ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala eSouth Africa e-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa ndawonye lezelizwe lonalelo bezifolile izolo eHillbro eJohannesburg emthandazweni wokukhuthaza ukuthula lokubambana ngesikhathi kuqhubuka inzondo enkulu yezizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo esiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Leli libutho lenkosi ubulelani lobhengula kamzilikazi ligiya ngesikhathi izalwane zamazwe atshiyeneyo ogoqela leza kwele South Africa zifolile Johannesburg zithandazela ukuthula. Induna yakwamthokazi kwele South Africa uThulani Jubane utshele Studio 7 ukuthi lo ubungumbuthano ohlelwe ngabezenkonzo bebambisana labo njengenkokheli zomdabu ngemva kokubona ukuthi kulokungahlalisani kuhle phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
Inhloso yakho konke lokho ikuzama ukubonisa ubumbano phakathi kwezizwe zonke, ikakhulu isizwe sakwaZulu nesizwe sakithi samzilikazi kamashobane. Sizobabonisa ukuthi abantu thina ke nesizwe sakwaZulu siyinto yinye, and loko asikuthengi, kuvele kunjalo ngisho nakudala.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Chabalala uthe umthandazo lo uze ngesikhathi esihle kakhulu lapho sekusanda izehlakalo eziningi zokuchophana phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
Njengoba liyakubona ukuthi kule zinto ezenzakala, into zomozolo fop, into zabodudula, so namhlanje kule nhlangano eziningi ezikhulalana zizokuchitha konke lokho, zithi singumuntu Africa oyedwa, singumuntu oyedwa, singumntwana oyedwa, ukuthi Africa united, Africa one, we are one as Africans.
Umkhokheli wezinduna zakwaZulu esabelweni seGauteng uMbongeni Sibiya laye utshele Studio 7 ukuthi akulunganga ukuthi abansundu balwe bebodwa.
Kulo mthandazo sifisa kube khona ukuthula kithi sonke. Kungabi bekho umuntu ofayo, induna imphathi umuntu ofayo. Angeke ukuphethe abantu bebebesa uphetheni. Sinokho nje esithi zokucela, zocela nje uxolo ukuthi kube khona ukuthula kulo mthandazo. Le uyabona simunye, asibadlululani ihubo lilodwa kuhlabelela noma ubani.
Inkosi yakwaMthwakazi uBulelani loBhengula kaMzilikazi uthe okuqakatheke kakhulu ukuthi lumbuthano ubungokuqala oveza kumanyana phakathi kwesizwe sakwaZulu lesakwaMthwakazi.
Singabala abanye, singabala abahlanganeyo, siligazi elinye, singabala abanye. Singama Afrika sisonke. Akuna akasithanda ukuthi sina sifane abantu abanjengathi. Kona siyalwisana lapho. Sizama ukuthi ngamafukamazo abafashana. Watonga baSwazile, watonga baSouth Africa, watonga baZimbabwe. But we're talking about people more than it is about borders.
Langamazwi agcizelelwe ngabebemele amazwi achiyeneyo kulumbuthano ugoqela labase Nigeria eGhana lakwamanye amazwe. Sekulesikhathi esinengi uqhamuka izenophobia kwele South Africa, izalwanza kwele South Africa zisethesa eza kwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Kulokhu kusungule olonyaka inhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula isihambe endaweni eziningi sithi abantu bokuza bonke abahambe. Akunyanga zingaki kubulewe isizalwane seZimbabwe elokishini le-Diepsloot umnumzana Elvis Nyati wafela ukuthi wayengala passport ekhombisa ukuthi use-South Africa ngokusemthethweni. Abafundisi abebekhokhela kulumbuthano bathandaze kakhulu kumvela ingqangi besithi bafisa kungasabi khona ukucwasana ngobuzwe eMzantsi Afrika. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Okwamanje ke esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izolo izakhamizi zelokithi lesizinda kobulawayo zivuke zithola omunye wazo umnumzana Alson Moyo egwaziwe wabhubha bucwadlana lendlu yangakibo. Izakhamizi zaleli lokithi zibikwa zisithi kumele kuvalwe ibutsha ethiwa emigalo ko-Richard ngoba ithengisa utshwala okungekho emthethweni njalo lokhu kukhuthaza ubugebengu obuthiwa sebubhahile kakhulu kulelo lokithi. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa amane awenkamba yeHarare eHighlands Police Station abotshiwe ngemva kokugabana imali engamadola emelika azinkulungwane eziyisikhombisa US $70,000 abayithathele omunye umama lobaba ababesebenzela omunye umuntu ongaqanjwanga igama bamemtshontshela. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linaba laleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi beStudio 7. Linelisakaza njengoba zinjalo bafowethu. Sidiphilani, niphile imali iphilile bafowethu, siyabonga. Mina ngumpanda moyo kugongo kwama village ward 9 Bulilima West. Lapha kukhona into mina engibona ngani lapha kunzima lapha. Lapha sekuthiwa kulabantu kule amaroli kuyathwa kule roli ethwala abantu isiyabe siya register kuvota. kuchoni kunoko noma sebevota bayasebevotela ngabazathwala futhi bese yavota ake kulungiswe lapha kanti sekwenze njani ukuthi kona kube lendawo ababuya khona behlale noma iviki or couple days abantu be register ukuthi abantu bayathwalwa kuthiwa baye register ukuvota akuzakali kahle mina ngikuboni kahle ake sifake namehlo lapho kwezwani lapho enziwani ukuthi kona kungabuya abantu laba bafana laba ezithupha bayabuya one day badlula bayedlula abanye bezwa kuthi sebedlulile ake kuzwakali ukuthi le nto ikhulunywa kuthiwa kuyalungisa ukuvota kuyarejistwa kuyathatha izithupha ngiyabonga ngingabi mude kakhulu
kwistudio 7 niyaphila ninjani basakazi yalibingelela basakazi bami yalibingelela kakhulu lonke ya yalibingelela kakhulu mpela ya hayi siyabonga kakhulu siyabonga izindaba siyabonga izinews elisinikeza zona ezinhle ya siyabonga kakhulu ya hayi kuhle kakhulu ya sisilindele izinews izilindele inews ya kuze siphawule phela kumele siphawule ngento esizizwayo ukuthi khona manje kwenzakalani asila radio lapha manjengamanje ya cela lisiphi izinews kakhulu siphi inews lisiphi indaba ya lisiphi indaba ukuze siphawule lokho sekuzuzisa lathi ezweni lakithi siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu
salubonani kwestudio 7 salubonani nathanda ukuthi wadala ezimbabwe ebulawayo ngapha sinanzelele kulo mpholisa lo kuthiwa ozibiza silive lo wepilolo ayeabezekhaba ke behlasebe bezama ukulandelela yena into zonke azenzayo ngoba uyathatha imchova lapha eyivalela ngale kuye edrilolwe isibhathe isithi osikisti labo $80 thina siyithanda into nalayenzayo sibe sisibhadala isi 1000 point efine kumbe 2000 pound efine yena besithatha i-60 US dollars kumbe $80 kanti indaba yona igazethe i-government ingasigazethe into ezifunakalayo emchoveni kawani sibe kwazi ukuthi ama-fine yalokho ami kangaka lokho ami kangaka wani sesivele sipha ama-user la i-government kawani kulolokho siziphi umuntu emzini wakhe siziphi umuntu esiyakudlala le muli yakhe emzini wakhe salubanani badala mna ngithanda ngithanda kubingelela lonke ku-studio 7 mina bengithanda ukuphawula ngendaba le ama-corruption la enzakala kula ikakhulu kulayo abezeke sicela bezama ukuhlasela kwidrilolo emapholisa edrilolo la ethatha imijova yabantu siyayivalela ngale kule nkalakathi ye-corruption efihlekeleyo kwaphana ukuyivalela imijova naleyana ngoba imijova leyana igcina iphume kwaphana isibhadaliso 100 kusiya kubo from 50 kusiya ku-100 US dollar okokuthi ukuthathele kubamba sebekuthathe imijova beyovalela ngale sophuma ngakwedize inkalakatha zemali sicela badala sebelinanzelele indaba enjengaleyo sebili kodwa ngabe igovernment isiphawule kawani kuyabe kufuneka emjoveni kawani sibe kwazi to find yalokho imali engaka ifind imali engaka kulokuthi siyaphuma umuntu imali engaka 100 usaye siyakudlala emuli yakhe sithethe ukuthi imali engabe yakugovernment ngabe ungcono ngoba ngaye ngathi $5 ifind yalokho lalokho ube kwazi temacela kwabe yi-4 usubhadala $20 ngena kugovernment mina ngibona kungcono kakhulu kulokho leke lamapolicy senza intando yakhe so intando yabo
kustudio 7 kustudio 7 njani basakaza abahle nabalaleli abahle asokubudala sami ungena lami kusehlula namhla ngithenga ingene khulume ngendaba kapresident waseBotswana lo umutsetse lo othi yena iZimbabwe ifile nje kanje ngendaba yama-sanction ngathi abantu besimakile igold egcekeni nje bebanjwa ema-airport ezositshela ukuthi ngama-sanction akulama-sanction abulala iZimbabwe la iZimbabwe ibulawa yi-corruption umnankagwa bayatshontshe egcekeni izanu p f iyatshontshe egcekeni abantu bebhekile uyabona so ikakhulu ama-leaders la e-Southern Africa yibo abasicindezelayo ngani bona abakhona abakuthola ngokuhlupheka kwethu iZimbabwe mayifadalala ngani bona ikhona inzuzo abayitholayo laba bantu ngoba akula muntu ongakhuluma kanje ekhulume into engekho egcekeni kanti into iyeyibona layo ukuthi iZimbabwe nje ibuswa nge-corruption ngenkani uyabona ubona kunjani eBotswana ngubani umuntu ongabusa for 40 years umgabo obuse for 40 years bona eBotswana babe bangakuvuma ukuthi umuntu ebuse for 40 years umbani ongabusa for 40 years la enjani angeyibusi i-20 years kwapha uyaphuma kuphela kuyangena omunye noma kunje khona manje uyayihlukumeza ifamily ka-Ian Khama lokho eyibophe senzana siyadlula isikhathi sakhe akekho right lo president waseBotswana lo into ikhuluma kayikho iZimbabwe ibulawa yi-corruption nokubusa ngenkani lokungabusa abantu kuhle bangayekela lezo zinto umnankagwa ilizwe lami liyavuka leliya
linjani linjani studio 7 ayithina siyaphila besicela ubaba umqondisi moyo ebantwini laba abaqambileyo laba lotheka sozamqambe hayi besicela amqambe ngoba khathesi akusela sikhathi sokuthi singafihlelana kumele sibe lazi iqiniso ukuthi kwaphambazeka ngaphendle njalo abaphambazeka ngobani lobalo bakhe asozaqambe abanye ujoshua nkomo etshiya bona la yena lo muntu kamqambe sihambe sibe mas.
Sanibonani Studio 7, sanibonani lonke nje elisilethela inews ezimnani. Hayi, ngizwile indaba kamqondisi umoya ethi khona kwakule mthwakazi. Amakhiwa vele ayifuna ukudivida, ukusidivida ngaleyo ndlela njengabo Enos Nkala, kubuye labo onduna okhayisa babekhona lawo abayisekelayo leyo nto kuthiwa ngemthwakazi. Ye, ngiqiniseke ukuthi kumbe ihistory yangikhutha mina. Mina ngikwazi kwakule Rhodesia mnyazaland anzange ngilibone ibali elithi mthwakazi. Hhayi, nxa kwakunjalo hhayi ikhozi yabo iyezwakala, kodwa thina abanye asiyisapoti. Sidinga i-United Africa. I-United Africa yesiyifunayo thina, without borders. Now kathesi sebesibisele mva abafana bemthwakazi esikhathini sabochaminuka khona ngalo. Sebesibisela kuchaminuka. How many lokhuzina mangaka ama-descendants kayena lo lokhuzina lo chaminuka mangaki? Sebangaki usichaminuka waphanini? Mbona sokulezi zukulwane kuphela. So bangasibisele mva thina, sithi phambili le United Africa.
Injani Studio 7, ngithanda ukubingelela bonke abantu ithi hayi siyobonga endaweni esinika zona. Into engithanda ukuyisho ebantwini bakithi ukuthi masibe nezibindi la noma le iparty sethu sela ukuthi siyivote, mara sibe nezibindi sikhiphe ukuze sithole enye impilo e-right. Ngabheka manje lala eGoli izinto sezidula, sokunzima kusaphileke. So asiqiniseleni lami vele 2023 ngiyabe sekhaya ngivota lapho, sikhipheni le iparty le, ngoba ngeke usilungele singabe lokho esithi bengayenza lokho. Sokumele siyesabe sikwavotelela noma singathandi. Ambontu ungasisiza lokho.
Sanibona, sanibona okhozini, ninjani? Sibingelele ku-VOA. VOA ikwela isithola khona izindaba. Sibonge lathi ubali uPaulo ena
ku-Studio 7 injani basakazi abahle nabalaleli abahle. Asokubudala zama ungena lami kusehlula namhlanje ngithenga ingene khulume ngendaba kapresident waseBotswana lo uMotsetse lo othi yena iZimbabwe ifile nje kanje ngendaba yama-sanction. Ngathi abantu besimakile i-gold egcekeni nje bebanjwa ama-airport ezositshela ukuthi ngama-sanction. Akula ma-sanction abulala iZimbabwe la. IZimbabwe ibulawa yi-corruption, umnankagwaba yatshontshe egcekeni, iZANU-PF yatshontshe egcekeni, abantu bebhekile uyabona. So lo ikakhulu ama-leaders la e-Southern Africa yibo abasicindezelayo. Ngani bona abakhona abakuthola ngokuhlupheka kwe iZimbabwe mayifadalala? Ngani bona kukhona inzuzo abayitholayo laba bantu? Ngoba akuna muntu ongakhuluma kanje ekhulume into engekho egcekeni, kanti into iye ibona layo ukuthi iZimbabwe kunje ibuswa nge-corruption ngenkani. Uyabona, ubona kunjani eBotswana? Ngubani umuntu wakwabusa for 40 years? Umgabo ubuse for 40 years. Bona eBotswana babengakuvuma ukuthi umuntu ebuse for 40 years. Umbani ongabusa for 40 years? La enjani angeyibusi i-20 years kwapha? Uyaphuma kuphela nomunye noma kunje khona manje uyayihlukumeza ifamily ka-Ian Khama lo ke ibophe senzana. Siyadlula isikhathi sakhe, akekho right lo president waseBotswana lo. Into ekhuluma kayikho iZimbabwe bulwa yi-corruption nokubusa ngenkani, lokungabusa abantu kuhle. Bangayekela lezo zinto mnankagwa ilizwe lami yavuka le.
Hayi, siyabonga sizulukandaba lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu. Angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele wona ngenamba zethu ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu zithi +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli, lisithumele imlayezelo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke. Njalo lingathuki, lisebenzise amabala ahloniphekayo. Siyalibonga. Akwezemelika, lanxa umnotho welizwe leMelika usiya nganqele, imisebenzi iqhubeka isiba miningi, kutsho ugatsha lwezemisebenzi. Ugatsha lwe-US Labor and Statistics luthi kule misebenzi edlula inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, 372,000, edalwe ngenyanga kaNhlangula. Lanxa kunjalo, iningi libikwa lisithi kalithembi imizamo kamongameli Joe Biden eyokuvuselela umnotho welizwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Gary Thwala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Siqale ngokumbuza ukuthi ubona ephumelela na umongameli Joe Biden kumizamo yokuvuselela umnotho welemelika.
Cha msakazi angiyiboni mina into encomekayo engingayikhuluma ngomnumzana umongameli uBiden. Selokhu nje ingenile hayi ilizwe ngibona ngathi selingene phakathi kwehlube ezingathi zinenganyana mpela okokuthi kangilathemba kuye njalo kangiboni ele khono lokuthi alungise amanyala la sesiwabone sizakala phakathi kwelizwe izinto zijika zisima kubi kangaka kodwa nibethembisile ukuthi into zizoba ngcono. Kusukela lokhu engenile lapha mbona ngathi impilo isuka iba nzima ungakhangela ke ukukhwela kwendaba zama rent ukukhwela kokudla sokuthiya abantu abaningi bengelandawo zokuhlala sokuthiya abantu abaningi besemigwaqweni kanti ke angiboni mina ukuthi kule thuba lokuthi akulungise lokhu ngoba njengoba izinto sezikhwelile futhi lanxa bengabuyela emsebenzini imisebenzi eminingi manje umuntu kasenelisa ukuthi azitholele indawo yakhe yokuhlala esebenza. Ngakho ke ngibona ngathi hayi sisebunzimeni obuthize umsakazi.
Ubona kusiba lobubelo na ikakhulu nxa sikhangele ukubana intengo yamafutha ezimoda ikhanya ilokhu iqansa mihla ngemihla okwakungayenzakali eminyakeni edluleyo esasibona ingaqansa iyehla njalo. Ubona kuzaba ngcono yini?
Msakazi angikuboni ungcono okungeza ngoba ke abantu bethuka manje ngoba into sokukhwela intengo yezinto abaningi bathi lokhu kwenzeka ukuthi amafutha akhwelile amafutha nje yiwa ayenza intengo yezinto iye phezu kodwa unganazelela ke iminyaka elishumi edlulileyo izinto eziningi impela zakhuphuka singanikeza isibonelo sezinto ezinjengama-rent iminyaka elishumi edlulileyo ama-rent akhuphuka mpela phose ngathi nge-50% into nje bezivele singamanga kahle bezimema nzonzo ukuswelakala kwamafutha-ke manje okudalele ukuthi agcine khuphuka intengo yawo kwakhuphuka nokunye bekuyinto nje evele khona mbona ngathi nje kule inflation ekhona lapha nje edalwa ukungame kahle kwe-economy kanti-ke amafutha lawo futhi aseenze ukuthi lokhu kube wes kodwa nje akusiyo ndaba yamafutha enze into zakhwela kanje ungananzelela nje vele kukhona nje utshintsho obelukhona obeluvele lusenzakala amafutha engakakhweli njalo kangiboni ukuthi le nto kuzoba ngcono. Asambe phela ingoma ka DJ Tira esigqibela ke uhlelo lwethu lanamhlanje. Utira ubecula eseGwanda kuyona le impela viki kodwa sizwa kuthiwa ulahlekelwe ipassport yakhe South Africa. Hayi asazi umbe iphinde yatholakala yini kodwa ke hayi simfisela ke inhlanhla ukuthi ayithole. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abanganelisanga ukuzwa indaba zethu. Lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30 silazo njalo indaba zakusihlwa. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo.